Nga usuka emavinkilini enkhwalo olubhekise ezezane uzuhamba amakhilomitha afika phosa lithumi kulesakhiyothi ma usibona ucabanga ukuthi mhlawumbe sadilika ngesikhathi sempi njalo sokulunxuwa nje. Kodwa lapho usondele eduzane uze ungamazwi kwabantwana abancane behlabelela uthi usithi mehlo suka uthole lo mbalisikazi ephakathi ufunda ukungadlalwa. Kusesitake ngelapha lapho abafundi be-ECDA abaqhuba khona izifundo zabo bengakayifundi esikolo senkhwale primary sona esigatshana kakhulu labo. Isakhiwo lesi lunxuwa lesitolo esingelaphahla umnyango kumbe yona i-blackboard yokubhalela. Imiduli yaso idabukile njalo ikhanya nje ingaba yingozi ebantwaneni. Unkosikazi Blessing Madongo uthi ikhansili sibaphe indawo ukuze bakhe isikolo sabantwana abancane.
Abantwana bahamba umango okwana 20 kilometers ukuhamba lokuphenduka ngelanga. Sesilwisa ukuthi sesingayakha isikolo esigabeni sethu ngoba sebesivumela abe-RDC ukuthi sakhe isikolo. Kodwa bathe indawo yethu incane ayikwanisi ukuthi singayakha i-primary egcweleyo ukusukela ku-0 grade kusiyafika ku-grade 7.
Amazwi kaMadongo agcizelelwe unkosikazi Josephine Moyo yena othi umango ohanjwa ngabafundi ubafaka engozini enkulu.
Ebantwaneni abamankazana kuhamba umango omude ubafake engozini ukuthi uthole umntwana engasaqedi isikolo ngokuhamba umango omude, bahamba sebedlala benza izinto ezingalunganga.
Unkosikazi Jane Mleya laye uyisakhamuzi esitakeni.
Isithina sesiqalisele ukutshaya ukubonisa ukuthi abadlali bazithakazelela isikolo njengezakhamizi. Lokusebenza khonapho sesiqalisa ukusebenza loba kuyatshisa loba kunjani.
Esine njalo isakhamuzi esikhangelele intuthuko kwezemfundo Mnumzana Obert Ndlovu uthi lanxa izandla zabo zimfitshane bazimisele ukwakha lesi sikolo baqede masinyane ngoba abantu babo bethwele nzima.
So sizama ukucenta njengoba indawo sebesiphekele sizama ukucenta. Silakho kathi singesikwanisha ukusebenza ngezandla zethu okunjengezitina, ukuthwala ochebechebe lokuclear iland. So sisamobilize ama-resources but asikabi labo abantu abathi bangasinceda ukuthi sithole imali. So but silohlelo lokuthi sithe sivule isikhwama sebesiphosela ama-50 rand nge-household ukuthi ngxenye singabona isikhwama sethu sikhula njani, sithi sicela uncedo lathi sesilokunye nje esikhwameni sethu.
Osakhulayo Mnumzana Adon Rantasi laye uthi ufisa ukuthi lesi sikolo sakhiwe ngokuphangisa ukuze abantwana bafunde phansi kwamakhaya abo.
Ngakuthiwa singaphumelela sibe khona abantu bethu bezekwanisa ukufunda eduze ngoba lapha baya khona kukhatshana. So uma bengaba lapha eduze lo mbalisi mayefundisa bazakwanisa ukuba bezwisise masinya ngoba bengahambanga isikhathi eside. So into eyenzakalayo ukuthi thina abatsha sifake izandla, sifake ipressure yokuba kusetshenzwe isikolo sibe khona masinya.
Uzabhukwe Mbengo line Stakeng. Umnumzana Amon Mleya uthi kuyadingakala ukuthi kwakhiwe lesi sikolo ngoba abanye abafundi besehluleka lokuyafika emkhwali primary. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Tawungana Ndoro ubengakholwa ukuthi kulabafundi abancane abahamba umango omude kangaka. Kodwa kasaphendula ngembuzo yethu ngalolu daba lalapho sesimthumele ubufakazi. Iningi labafundi kulesi sabelo kaliphuthi izifundo nezizathu ezijiyeneyo ezigoqela imango emide abayihambayo lapho besiya esikolo kanye lokuswela nje imali ngenxa yobuyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesitakeni ngenkhwali ngu-Albert Ncube.